Abezindaba abelotas babika ukuba umongameli Joseph Biden ukhangelelwe ukuba namhla kusihlwa uza kuthula umbiko wakhe oqakathekileyo ngosuku lukazibuse ole-Independence Day. Ukhangelelwe ukuba uzahlangana lemuli zabakubutho esigodleni sikamongameli e-White House lapho bazakwosa khona inyama. Elizweni lonke jikelele abantu abaningi babheka okuthiyeneyo okudliwa lemuli zabo njalo basemidlalweni efana liyabaculi ama-music concerts ukubukisa ubuciko bokuthibilika lokufola okuhleliweyo ama-parades lokunye. Kukhangelelwe njengenhlala yenza ukuba kuzalunyathiswa okuthakazelelwa ngoZulu ama-fireworks namhla kusihlwa. Loba kujabulwa kangaka, bakhona abacothoza umbuso kamongameli Joseph Biden labanye abawuthakazelelayo. Kambe bakhona na abadabuka eZimbabwe abancoma uzibuse wakwele Melika. Umnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika ngomunye wabo.
Abantu abaningi abakukhangelelayo ngama-fireworks lilanga abantu abaselebreta ngalo i-freedom le-independence eyelizwe le-America. Beqakathekisa kakhulu i-democracy, abantu bakhululekile ukukhetha ama-leaders abo, i-presidency iqakatheke kakhulu, and i-democracy siyibona iqakathekile umhlaba wonke.
Umoyo uthi bakhululekile kakhulu abantu kwele Melika.
Okule democracy khona kule nkululeko ebantwini, unlike amazwe okule autocracy afana labo North Korea, labo China, labo Russia, lapho kule dictatorship khona. I-America yona ipromota i-democracy umhlaba wonke jikelele. Ilizwe lakithi leZimbabwe lingafunda okuthize nge-America ngendlela abaselebrate ngakhona inkululeko yabo i-Independence Day. Silokubona abantu abakithi eZimbabwe belokhu bencindezelwe even though ikhona i-independence abayithola ngo-1980 kodwa inkululeko ayikho.
Kodwa umnumzana Philip Gawule okubandla leZANU-PF uthi kayincomeki inkululeko yakwele Melika.
Independence democracy le America abayiselebrethayo akulanto engingatsho thina njengabantu ama-African countries, amazwe e-Africa esiyifundayo kibo kumbe esikutholayo kikho. O-Martin Luther King balwisa kakhulu abantu babengavunyelwa ukuthi so independence democracy yabo yayivele ingekho. And then kakhulu futhi independence democracy yabo sebefuna ukwenza ukuthi bayisebenzise bethi bully ama-African poor African nations countries. Poor African countries bayabhula i-America besebenzisa intokuzeni yabo ye-democracy yabo leyo esingafundi lutho kiyo. Remember, abazange besincedise even langa sasicindezelwe ngesikhathi sesantu basincedise ukuthi sizikhulule. Sancediswa ngamanye amazwe. Ngabona amazwe akhululekile ayiwo angasifundisa angcono kakhulu ngokuthi ngokuphuma ekucindezelweni layo yonke into yokukhululekeni ngamazwe njengabo-China labo-Russia.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Joseph Juma okubandla elibusayo.
Basuka bazenze bona umbhuti omkhulu njalo bebesefuna ukubana bafake izifiso zabo kwamanye amazwe. Lokhu ngakubalisa ngendlela eziningi-ningi. Enye indlela yokuqala, thina njengeZimbabwe njalo sisuka emasundwini e-Afrika asithakazeleli into leyi eyabantu abayenza lokwana esikuthi ngesingizi ngama-gay kumbe ama-lesbian. Kodwa bona bafuna ukubana bakufostele kithi ubana thina sikuthathe kunjalo noma kungekho emkhubeni wethu. Nxa singasakwenzanga khonoku sebefuna ukusijezisa. Okwesibili, sithethe umhlabathi wethu ngoba ubungokwethu wawuthethwe ngemuva ngale ngabahlukuluzi benotho ama-colonialist. Nxa sesithina lathi sesithethe umhlabathi back sesifakwa kuma-sanction. Pho-ke idemokhrasi ababekhuma ngayo iyabe isingabi khonapho nxa bona bengafuni ukuvuma ukuthi hhayi lathi sizimele njengelizwe njalo sisile sovereignty yethu sisodwa sizimele.
Hele milika lathola uzibuze mhla ka 4 Ntulikazi 1776. Imele iStudio 7 kuseMaryland ngoGibbs Dube.